Njengokwazi wami vele umkhuhlane wakhona uwandisa ukuthi uyelatshwa e-South Africa kumbe e-Cape Town kumokojohannesburg labo-cape town wasilo i-chemotherapy imitshina yakhona le mithi yakhona iyadula ngikhona le expertise yakhona ezimbabwe vele ngathi lutshwane ngibona ngathi lapha umnumzana uMorgan Tsvangirai ukukhankasa nje i-election yearing imali zakhona bayazizuza ngazo
kaso nyathelo elilungileyo yini ukubana lithathwe nguhulumende le
linyathelo elilungileyo kodwa phela njengosithi ukuthi i-cancer phela iza ngendlela eziningi nezitshiyeneyo kule cancer yamathambo i-leukemia kulama-tumors ama-brain i-breast cancer i-technology yakhona le medication yakhona uhulumende oswela imali yokulungisa amanzi uhulumende oswela imali yokwengeza amagetsi uhulumende oswela imali yokulungisa izikolo lokulungisa imigwaqo imali zakhona kanti zantu bayakhuluma bathi bona bafuna uku-export amanesi ukuthi akula msebenzi emini ngiyemanisi lapha imali lezi ezokusustaina i-medical treatment ye-cancer baye bezizuze ngapha leyo yi-campaigning ukukhankasa and akulunganga ukuthi umongameli laba be-MPCT babe lokhu benika ama-promises ama-false promises
kungakusitshona ukuthi nga amazwi lawa akhulume kwenye indawo engasomfa ukubona njani
ye phela atsho siyazi ukuthi njengabantu be-politics bengabona nje kungangathi kule gathering bayabandisa bakhulumela into abangazaziyo yena umnumzana Tsvangirai udeputy wakhe uThokozani Gubhe ngelatsha ngezimbabwe kwelatsha e-South Africa kutho ukuthi i-treatment yezimbabwe ama-politicians labomgaba be-protest cancer bayaweyisa beyisa izibhedlela zezimbabwe beyisa amadokotela ezimbabwe nxasophia khona eba yi-free treatment amadokotela akhona bayawazuze ngaphi ngoba i-treatment phela ngatsho ngamadokotela izibhedlela le-equipment lama-drug so njengoba nje ngisitsho ukuthi mfowethu nxa ama-politicians bathi bengabona abantu bebuthene fewumana kuphela ngama-false promises la-electionary